thina njengebandla le-MTCT asizange sithi thina sifuna ukhetho luka-2023 ludluliselwe phambili. Esikutshoyo yikuthi akulungisiswe zonke izinto eziphathelane lokhetho ukwenzela ukuthi nxa ukhetho lusenzakala lube lukhetho oluzaphumisa impumela eqotho, impumela engafaki abanye abadlali emidlalweni wepolitiki phambili kulabanye, enganiki abanye esingathi ngamathuba angezeleleyo kumbe aphambili ukuthi baphume kuyibo abadla umbutho wokhetho. Sikhangela kakhulu ukuthi sisiya kuma-elections ka-2013 sasilenera i-National Electoral Reform Agenda eyafuqa kabanzi kwaze kwafika ekuthini sithole i-biometric voter registration. So sikhangelele ukuthi nxa singafuqa kathesi nxa kungenzeka inyanga ithi iphela lokho esikufunayo sokwenzekile, ukhetho kaluyenzakali ngenyanga ezayo. Nxa kungathatha umnyaka, umnyaka olandelayo kawenzi. Kodwa esikutshoyo ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi eZimbabwe sikhala ngokuthi nxa kusiba lokhetho soluphelile kuyathiwa hayi belungekho free, belungekho fair, belungekho credible.
Kuyini esingathi-ke kuhlupha kakhulu Baba Dube nxa sikhangele ezokhetho lapho?
Asikhangelisiseni-ke imigoqo efana nalo ukuthi mhlawumbe kurejistwa njani ama-ballot papers, alungiswa njani, aphathwa njani, kubalwa njani, njalo kumidiya lapha bayavunyelwa yini bonke abantu ukuthi baphume bekhuluma begaya ukhetho, layo yonke imithetho nje ephathelane lokhetho, ukubuthana kwabantu ngubani ovunyelwayo sikhathi bani, lokuthi kukhulunywani, kwenziwani abantu bengalamgoqo. Yikho esikutshoyo thina ukuthi akulungisiswe konke lokho singakabi lokhetho. Lokho yinto eyakhalelwa ngubaba uMorgan Tsvangirai, leyo yinto ekade ikhalisa umnumzana uChamisa phuma kukhetho lika-2018, leyo yinto ekade ikhalisa even yona i-Election Resources Center namhlanje esiphuma isithi thina ngokuvizela ukuthi kasikhuthazana nene ekulungiseseni lokhu sesinjengabantu abathi bona asifuni ukhetho. Kukathi hatshi ukhetho sithi kalwenzeke noma yinini nxa siqeda nje ukuthi silungise zonke lezi zinto, njalo kumele sizilungise. Sikhangelele ukuthi 2023 yiwo umnyaka okuhlelwe ngawo ukuthi kube lo ukhetho.